Soko izikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lifuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesine mhlazi ku 13 Zibandlela 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
baza kuzwa ngebhathi labo ngoba kudala sibaxwayisa sibazisa ukuthi umthetho uthi
ibandla le MDCT izolo lenze umhlangano wenkokheli omgqoka standing committee lapho okuvunyelwane khona ukuthi leli bandla lizangena kukhetho lisebenzisa ibizo lokuthi MDC Alliance.
Njalo lasezifundweni ezikoleni ukuthi kubuye kuqashwa amatitsha angamashona. So amashona kuyahlupha ukuthi abantwana abangenise bazwisisise.
Izakhamizi zelubhane ziveza ukukhathazeka okukhulu ngokuthunyelwa kwababalisi abangazi ulimi lwesiNdebele ukuzofundisa ezikolo zakulesi sigaba befundisa izifundo zeprimary.
Singakhangela ukuthi emalangeni amabili amathathu adlulileyo kuduke udaba olukhulu ukuthi ibhange Standard Chartered Bank uCEO besebenzisa ama-account atshiyeneyo labanye abakumanagement.
Ibhanga le-Reserve Bank liphakathi kokucubungula izikolo lamabhizimusi etheswa icala lokuhlawulisa besebenzisa umkambo wensitha i-black market. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Ibandla leMDCT izolo lenze umhlangano wenkokheli omgqoka standing committee lapho okuvunyelwane khona ukuthi leli bandla lizangena kukhetho lisebenzisa ibizo lokuthi MDC Alliance. Leli bandla lithi umhlangano wenziwe ngumkhokheli walo umnumzana Douglas Munzora lomongameli Emerson Mnangagwa ngeviki edluleyo ngokukhuthaza inkulumo zamabandla ezombusazwe. Lumhlangano owenzelwe esigodlweni salo seHarvest House ukhulume njalo ngodaba lokuthi unkosazana Thokozani Khuphe elokhu engumsekeli kamongameli webandla lanxa wahambisa leli bandla emthethwandaba esithi lifuna ukumgxotshisa edalele ephalamende. Sixoxe lesikhulumeli saleli bandla umnumzana Witness Dube saqala ukumbuza ukuthi liqiniso na ukuthi ibandla lakhe laswela abantu bokulimela kukhetho lwama-by elections kwezinye izigaba zelizwe.
Asiloqiniso ukuthi njengebandla asila ma candidates. Lizakhumbula ukuthi i-proclamation ibekiwe njalo i-nomination court ihlala mhla ka 26 kuyona linyanga. I-document elibonwe ngabantu liphepha nje elomsebenzi esisawenza njengebandla ukugcwalisisa ama candidates kuma elections lawo. Njalo lizananzela ukuthi okwakhathesi yithi ibandla esele lama candidates asehambile aze ayofayila ezekemelele ukhetho. So sizimisele silawo ama candidates njalo kusiyafika ilanga le nomination kungayenzeka sesihambisile zonke indawo. Kulezinye okusamele senze ama primary elections election mhlawumbe ngoba kulabantu abaningi, kodwa lezo eziphumileyo elizibonileyo endaweni zokuxhumana ngeza lapho osoku vunyelwane khona ukuthi hayi obekuvele kusaziwa ukuthi candidate ngubani. Abanye bebuyela abantu ababephikise kuqaleni, abanye bengabavumeleneyo.
Siyabona ukubana umongameli webandla lenu leMDCT umnumzana Douglas Munzora usehambise udaba lokuthi ibizo leMDC lingasetshenziswa ibandla leMDC Alliance. Manje nxa kuyikuthi abasoze balandele lesi sixwayiso kuzahamba njani
ibizo elithi MTC Alliance sikhulume ngakho sisuka ku Supreme Court judgment sicacela abantu ukuthi into zime njani njalo lizakhumbula ukuthi ubaba ukomiti uchairman wethu wavela wakuchaza sobala ukuthi lo ngumbuthano wamabandla angu 7 esinhlala ngukhuluma kuona lo umsakazo ngakho lokho kwenziwe ngubaba uDouglas Monzora nje bekuyindlela yokwazisa abantu abazasayina amaphepha awama candidates awebandla lethu le MDCT MDC Alliance ayisithi ke okumele sigcine laba abanye ukuthi sibakhangelele ukuthi indaba zabo bazihambisa njani izixwayiso bangazidaya zithatha kumbe bayalandela umthetho baza kuzwa ngebhatshi labo ngoba kudala sibaxwayisa sibazisa ukuthi umthetho uthini ngakho abantu bazazibonela sokusenzakala ukuthi utshoni ukuthi umuntu abe lihlongandlebe ephule umthetho welizwe ephule umthetho weconstitution angafuni nje ukulandela noma yini okulomthetho phakathi
yona imkhankaso yokhetho lwama-by elections ihamba njani ngalesi sikhathi sobhubhane lwe-COVID-19
umkhankaso wethu uhamba kuhle kakhulu zakhumbula ukuthi kusukela unyaka enye bengikhuluma kuona lomsakazi ukuthi senza ukuthiwa i-restructuring siyalungisisa izi-structures zethu zebandla kusukela phansi kusiya phezulu kanti njalo bese siqalisile ngokwesibili ngoba sikhangelela ukubana sibe le-congress i-ordinary congress ngaye yena le u-March ozayo so i-by-election le isithole silunge kakhulu sizilolonge kakhulu njengebandla so kuhamba kuhle konke ama-candidates esilawo engingathi almost 90% sisuka lapho singena endimeni nje siyasebenza simelela ukuthi ukhetho lufike abantu bayezikhulumela
umnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo Izakhamizi zeLupane East esabelweni seMathebelele North ziveza ukukhathazeka okukhulu ngokuthunyelwa kwababalisi abangazi ulimi lwesiNdebele ukuzofundisa ezikolo zakulesi sigaba befundisa izifundo zeprimary. Intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Svanda usethulela lolu daba eseLupane.
Izakhamizi ezixoxe leStudio 7 zithi zithole nzima ukuthi zizwanane enkulumeni labezomthetho ngenxa yolimi olukhutshwa ngamapholisa lababalisi kulindawo. Ngakho-ke zicela uhulumende angenele. Omunye wabo ngumnumzana Mission Nkomo ohlala eGuduku Village.
Especially nxa ubeke emapholiseni uhlangana nabantu besiswenini ukuthi bacubungule bachwayisise ukuthi isiqubani okhuluma ngaso njani njani abakulaleli babe bengazwisisi bona abasebenzisi ukuthi basebenzisa ama-chatchats so abantu laba khonokho kuyasihlupha
umnumzana qhubekani mahlango wesiqintini senzwanazi uthi kulabantu abangabaziyo asebekhanya besiza ngobuningi kulumango ukuzokwemba njalo besakha
kunzima okunye sihlangana labo ukuthi khona siphonge ubona zisithaya kunabantu abaphonge ukuthi ba-minusbegile isigodi akhange sithole i-information bafika nje badile umgodi kwabaye ukuthi bayasebenza singakwazi sizama khona ukuthi nxa bezabuya sigcinisane labo thina sibe ngama-first preference kuleyo ndawo ngoba indawo leyo ngeyethu ebantwini zolufane nabo ngifisa ukuthi naye kuyavuma ukuthi khona fanelise kubonana lezithathamandla zizwe esikufunayo lesingakufuniyo phakathi kwezigaba zethu
weLupane East edalela ePhalamende umnumzana Mbongeni Dube uthi liqiniso lindaba yababalisi iyinsinda baphendule
silohlupho esibhekane lalo kunjalo ke udaba lolo siluhambisile phezulu kupublic service laku-education ukuthi beyabona ukuthi kuyalungisiswa leyo ndaba i-public service ibiqhatha amateacher ingazange yaconsider ukuthi uteacher wangikhona uvela kuphi umhlubulo
uDube uyaphamba phambili egcizelela ukuthi abembayo bazohlola ukuthi kulindawo kukhona ongabe kungembiwa na.
So ke abantu abayebegebha labo abantu abayebesenza exploration ngoba umthetho uyabavumela ukuthi nxa u-explorer uyabhoda yonke indawo. Then nxa sebekutholileke yikho lapho sokumele ukuthi kuhlalwe phansi kukhulunyiswane labo bekhulume lezakhamizi ukuthi bavumekala kumbe kakuvumakali khonoko njalo izakhamizi zibenefitane.
Abanye bathi bebecabanga ukuthi umumo uzoguquka ngemva kokususwa kombuso kamnumzana Robert Mugabe. Umnumzana Josiah Skhosana ohlala eMatundulwini Village ngomunye wababelo mcabango onje.
Hayi imali ke yona ngiyaswela imali yokuthi ngiyigayise sasithe ngcindi okukhulu la esebenzi sozimthaya edlawuni kubuya lundoda la uyathintha
kufanana.
Izakhamizi zelupaka village eziphelayo ziyaholiswa ukudla kwe-welfare ongabajabulisiyo abanye abalandeli bebandla elibusayo be-ZANU PF. Unkosazi Pretty Msimanga uyathiseka.
Mina ngi-ZANU PF ogcweleyo mina ngiku-dispating ngo-PC instead of us buya zisilanda uzafitha ukuthi isikhathi esiningi kuyangena abantu esingasebenzi labo bese kufithi thina abantu esisebenzeli phathi sine singasangenanga kulezo
nhlelo. Iluba Self Help Project hand in hand iqembu lezakhamizi zenzwa nanzi ezifuya imbuzi zithengisa ngoba bathi ukukhala akusizi.
Ya iproject le siyasiyiqalise sizwe sibe labo babanje abalutshwane sasiqalise singomama ngathi khona sidinga amanzi sifuna ukwenza ingadi sawugebha umgodi lapha wehlula umgodi lwa sasesithi singeke sihlale nje kuphela sakhipha amadola ngenyanga sabona amadola lana esemaningi sesiwabuthani sathi ngcono sithenge nini imbuzi sasesizifuya kwimbuzi zona lezi saba lazo seziningi sasesithi besithini ukuzithengisa.
Iningi lalomhlubulo lithi lifisa uhulumende asungule umbuso wezabelo kungakudala ukwenzela ukuthi inhlupho ababhekane lazo ziphele kube nentuthuko ezigabeni zabo kuqhatshwe abantu balapho kulungise indaba zemfundo nezempilakahle. Ngimana e-Studio 7 eLupane East igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Ibhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe lithi liphakathi kokucubungula izikolo namabhizimusi etheswa icala lokuhlela imbadalo kusetshenziswa umkambo wensitha i-black market. Usiba lukhulu webhanga leli umnumzana John Mangudya wazise izolo ukuthi labo abazatholakala belecala bazajeziswa ngokuhlawuliswa kumbe ukuvalelwa ama bank accounts babuye njalo bavinjwe ukufinyelela inhlelo zokwamukela ukugcina kumbe ukuthumela imali. UMangudya uthe abalolwazi ngezephulamthetho kumele bachayele ugatsha lwe-Financial Intelligence Unit ucingo kunombolo ezithi 078-0434-475 kumbe ku 071-403-9897. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Nasikhale indaba ye-black market ye-foreign currency isisiqoko eqela loba isusa yendaba ikubana yona ngwaye former market auction system ayikwenelisi ukusinika i-foreign currency ekwaneleyo ukuthi amabhizimusi ayenze imisebenzi yabo ngelanga elanga loba ukuthi i-economy ihambe okwaneleyo okwenza abantu begcina besiyadinga i-foreign currency emukambo nemnyama. So indlovu ephakathi kwendlu ngalesi sikhathi ikushwela ala ku-foreign currency phakathi kwe-formal economy. And osokwenzakele ngalesi sikhathi ama-delays atholakale ku-foreign currency auction system e-Reserve Bank a-create i-opportunity yokuthi black market ibe i-service provider kulola lo odinga i-foreign currency. So ukuthi sibe sesikhangela kuma-manipulators wa-blame wona beyikwindlela zabo zokudinga i-solution kuba nzima ukuthi sithi kabajeziswe ngoba ngalesi isikhathi akula business engama ngokuthi i-foreign currency ayikho e-Reserve Bank asikayitholi. Amaviki semangaka asedlulile abantu bayalukhetha auction bengayitholi imali atsho abantu bangavala imisebenzi lamakampani engavala singamelela i-Reserve Bank le allocation system.
Lunga lungisiswa njani udaba le foreign currency lolo?
Kungabi lokugqibilezela loba esithi indiscipline kuma players economy isikakhulu kulabo abalendlela zokuaccessa loba ezokusebenzisa iforeign currency ezandleni zabo. Singakhangela ukuthi imali angenamabili amathathu adlulileyo kuduke udaba olukhulu ukuthi ibhange Standard Chartered Bank u-CEO besebenzisa ama-account atshiyeneyo labanye abakumanagement ukuthi bethole imali ebhanga ku-ocean system besiyayithengisa ku-black market. Yibo labo esithi kabajezi labo kufuze bejeziswe ngempela bajeziswe ngoba ikuganga loba ukuthi uqilibezela obudlulileyo lowo. Kodwa ungakhangela kulaba abanye ukuthi bakwenzela ukuseva ukuthi bakwenzela ukuthi business iye phambili ngoba ayitholakali yona ku-foreign currency ku-auction system. Kunzima ukuthi sithi kabajeziswe njalo nxa ngikukhangele ngithi yona i-financial intelligence unit ingabuphaphese wonke umuntu we-bank account o-active economically in the business nxa abantu bazobopha fund abama manipulator ngoba baningi abantu abamanipulator i-currency labo bona laba abaningi abasemkambono omnyama bayimanipulator i-currency. So kuzabotshwa abantu abaningi kodwa isiqokoqela sendaba ukuthi asidingeni indlela yokuthi foreign currency ibe ngani yayenela.
Umnumzana Reggie Shoko yingcwethi ecubungula ezenotho. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abalitshumilane ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kumanani awethulwe izolo. Lolu gatsha lubika njalo ukuthi kulabangamakhulu adlula ayisithupha 668 ababanjwe leli gciwane. Kumanani ayizolo kulabazinkulungwane eziyisithupha 6998 abahlatshwe ijekiseni yakuqala kuthi abahlatshwe eyesibili bedlula inkulungwane ezilitshumi 10237 abahlatshwe ijekiseni yesithathu bedlula inkulungwane ezintathu 3578. Okwamanje isikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi isabelo senkabazwe kubandla leZANU-PF siphakathi kokufuthelana phambilini kokhetho lwezigaba zalelo bandla oluzenziwa ngempelasonto. Lolu khetho lwadluliselwa phambili kulandela ukuxokozela okwabangelwa ngabosikeja ababehlome ngenkemba ababikwa bekhokhelwa ngowaxotshwa ukuba ngumphathintambo wezomvikela umnumzana Owen Muda Ncube. Iphephandaba leChronicle lithi idolobho lakoBulawayo eliyilo okuthiwa liyakhokhela ekuthelelaneni igciwane le-HIV selilabantu abaningi abasebenzisa amaphilisi ama-ARV. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sabukwanani basakazi besitudio 7 nesisakaza njengoba zinjalo. Mina ngumbhanda moyo komnyama esigabeni kugama kwama village ward 9 kulima west plant. Ya indaba engiyizwa la kustudio 7 indaba emholo wezisebenzi zikahulumende. Umsebenzi wezisebenzi zikahulumende abantu laba ma bengabhadalwa ngendlela egculisayo kubulala ilizwe kakhulu kuma teacher abengasakwanisa ukukonsentrate ukufundisa sokubulala intuthuko ebantwaneni ngoba laba bantu kuyafana nje bonke lamapholisa konke ezilonga umholo wabo nje ayikho isecurity engasebenza elizweni abantu bakahulumende bengasebenzi bengaholi imali abakwanisa ukubaphilisa. Ngeke ngibe ngimude salani kahle ngiyabonga ngobhanda moya.
Linjani Studio 7 basakazi be-Studio 7? Hayi siyabonga izindaba elisipha zona ngensuku zonke, siyalibonga kakhulu ngezindaba. Yeah. zathi ke ngikhulume ngecorona le esihluphe kangaka. Okusuka kumangalise kucorona la bakhuluma ngesocial distance esibehlule even emabhasini emchoveni kaZuko. Abantu akula social distance laphana abantu bayaminyana emabhasini. La kundawana zonke nje social distance vela ekasebenzi lokho kwaqala icorona. Siyabona nje vele indawo eziningisa iminye emini. Okukhombisa khona ukuthi hayi uhulumende angazi ukuthi yena ulubuka njani lolu daba, especially emabhasini ezuku. Siyaminyana, akula social distance, but babelokhu bekhuluma nge-social distance. Kunje nje bamisa imchova leminye ukulayitsha kwathi uzubukho nguye lwe-social distance. Kodwa siyiboni naleyo social distance kuzubukho. Abantu yisiminye eminye nje, every day abantu bayaminyana kuzubukho. Mina engikhulumayo ngumzilankatha Ncube.
Sanibonani, sanibonani basakazi be-Studio 7, nonke nabalaleli nabalandeli be-Studio 7, onibingelelayo uClayton Chivas, ngise Kempton Park eGoli. Banibakithi kakhulukazi abantu besizwe sikaNdebele bakaMntwaka, mina ngingumnye wabantu abangajabuli nento eyenzwa ngeZanu-PF nento eyenzwa ngamasona ukubulala abantu besizwe sikaNdebele ngesikhathi seGukura Hunt. Sibanengi abantu abangayithandi leyo nto, abangajabuli nayo neze. Kodwa engakushoyo mina, akheni sifunde sibe nedat forgiving heart. Nginokumamela kakhulukazi kuStudio 7 both Ndebele version and Shona version. Angikaze ngizwe umuntu wesishona ekhuluma kabi ngamaNdebele. Kodwa every day abantu bakaNtwakazi, each and everyone okhuluma kuStudio 7 usuka nje elwa nabantu besizwe sesishona. Akheni sibeke phansi izondo, siqale phansi bantu abakithi, sithandane. Isizwe seZimbabwe sisezandleni zethu sonke, amaNdebele, amaDonga, amaShona, amaSudu, amaXhosa, sonke namaTsonga, amaShangani, abahlali baseZimbabwe. Akheni sithandane bakwethu, sangathandana ngesizwe sibe noshintsho kulelizwe. Siyofa lokhu isimo sime diwe sime ngakhona. Akheni sisekele umuntu onegama well marketed. Uyena nje kuphela umuntu ozokwazi ukususa iZanu-PF bese kube noshintsho ezweni. Ngiyabonga abantwana bakithi bakaMntakazi, ngiyabonga nonke amaShona, amaNdebele, amaTonga, abathandi belizwe lethu leZimbabwe. Nibe nelanga elihle. Ngiyabonga.
Salibonani basakazi bakaStudio 7. Igama lami ezimoni Nkomo, ngizalwa eTsholoshi ekhaya. Ngicela ukubuza uhlelo ukuthi uhlelo lokulungisa imigwaqo kwelakithi luhlelo lokulungisa endaweni eyodwa noma ezigabeni esisodwa, ngenxa yokuthi thina kwelakithi ngaleTsholoshi imigwaqo iphelile, ifile, ayilungiswa. Kungani vele imigwaqo ingalungiswa ilizwe lonke kungakhethwa?
Salibonani bantu bakithi ngezindawo ezindawo. Hayi, nasiyaphila bantu bakithi, lathi sole kunokukhona abantu bakithi. Bona le nto zawuchamisa lezi zamagama ziyasidimaza nendlela embona yakhona, because ngeke sihlale sizishamiswa namagagabule gama. Kodwa ukuya kuba uMonzora lengathi igama lelo yalithatha. So uma sivotele ushamiswa mfalo sesivotele uMonzora kuthi uMonzora singamfuni. So sofa uchamisa lapho sivotisa kuMonzora enkani lazi zami ukuthi iphume kula bantu abayithula ababangibizwe la ibizo labo abasale le bizo labo belibanga bazasala belilungisa kahle. Hayi, idaba lwabo lolo kumabayekhini vema siya kushamisa siyalimala straight. Bantu zaphuna ngikhona sizameni kuya kuzapho ngikhuluma into ezizwakala uzapho. Plus abanye abazwa basola bathi ANC kathi ngasola njalo ubaba kwamakhelwane lezi kulo solo wethu ubaba ngasekhaya. ANC lecala bani namboni bavele wathi ANC ngiyole inkinga. Inkinga yokwenzani? ANC kala cala eZimbabwe kala cala cala yiphi namavota esivotele uANC esivotele uZano. Ma uvote uZano ngobulala ilizwe ANC kanjani? So sizameni ukuthi singathathini nje inkinga zethu ziqashe ngomakhelwane bese umakhelwane wenza ukuthi inkinga ke seZimbabwe ayikho eSouth Africa. Izaphu zano nje sizameni ukuthi singayivote. Sikhuluma nabo umzali nabo magogo bethu bona basekhaya bayivote iZano. Abantu abasimazayo bona basemakhaya bavote iZano ngoba thina sinje sisemazweni yakwazi sonke ngesikwazi. kuzwa kodwa masingasiyaza kodwa umbana basemakhaya ba 6 yabazamina amafutho okugcoba nama sepha ama chukeli yonto asidima zasa emazwe inqaya kodwa bana bantu siyawa siya recampilizana kodwa mayingadliwa 10 not ngeke ikwazi ukurikri kanjani so kodwa kithi nasizamini mazi vote sivote nama party napho zapho bakhona umthakazi bakhona bathi bayasimela so mboni icala elikhona ekuyikoma ANC silo sithi power ANC singaqhathi ufa ucatsha umuntu lo kya inkingi yayibona but ucatsha ngigama lika makhelwane umbo bantu bakho uma betshontsha no lokuthi hayi ngaba ka makhelwane babahamba laba bafundisa bamrongo bona bakona betshontsha hayi khona ANC kala cala lapha sikhiphe ANC icala likhiphe bantu bakithi asikhiphe izano siboneni ukuthi ANC izayenzani masingukuthi ANC lesandla
cala bingenela njalo ntinkamile inkomo kini lonke ma Africa mahle kodwa ma Africa manje sebheda njengalonyaka le bantu bakithi lisikhalele lisizwele sokusikhala ngamapermit into iyavela kuleminyaka le nje kwase sibona sinesema segoli sokukubishem sokukubi kanazo mbumu nanga kwangiyobathengayo labo abantu ukuthi kabayenzele into ukuze sikwaleke siye khona lisiyengele desertini yakhe banikutiwa ngumuntu olengundo ocabangayo banikutiwa ngomunye nje kahle kahle kini lonke ma-Afrika banuyazama ukuthi abantu evula amarigeshini evuleni bengabuthelela amapulazi wonke phela siyahlupheka emhlabeni kathesi nje njengoba likubona kunje nje abantu bethu bazaphila ngani ngibongela nondoda okhulumileyo ukuthi mina ngingakhuluma ngithi ndoda sicela sihlalisane mangawuyala kungangcono sidumelane siwele phansi phela kusajiki lapho vele nalami ngiyaqhubeka ngiyayiphinda lento phela kusajiki ngoba sesihlupheke kakhulu sihlupheka sesihamba sihlala emagangeni siyazama ukuthi kumbe abantu bethu bedle abantu bethu befunde soke sihlutshwa njalo sokuhlokolozwa kathi sisouth africa siqalile futhi ikhuluma ngabantu bezimbabwe bodwa lemtswelini wangabafuna abantu bezimbabwe sefakelwa lundoda lo umalema kade eriht engathi ama-afrika wayekhuluma ngama-afrika manje bamfundisike la umalema sejika ngoba uyasale yedwa engabi labantu ngiyalicela loku into zethu sike zivonele sonke sikhangelene ukuthi sifuna ukuya ngaphi ake likhangeleni tungamele inkomo ngicela mina kuqonde kuwo ama-president ngqo sike sizwe mpela ama-president lithi ma-president napa abantu bayakhala
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, inani lababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 elizweni jikelele elemelika liyalisehla lanxa inani lababanjwa leli gciwane liqonga mihla ngemihla. Isigaba se-New York yiso esikhokhelayo kumanani ababulawa ileli gciwane abangu-226 ngelanga linye. Kuthi inani lababanjwa leli gciwane elizweni jikelele selisedlula isilinganiso sokungamachumi ayisithupha lanhlanu 65% ngelanga. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Mkhululi Ndabambi, saqala ngokumbuza ukuthi umumo wegciwane le-coronavirus unjani lapho ahlala khona.
Ay lokhu okwe COVID khanya kuyasehlula umhlaba wonke loba kuqanda loba kuchisa khanya iCorona le iyachaya ayilanda ukuthi umbe kungaphi. Ngalokho ke abantwana mina ngilombono ukuthi behlale esikolo unless nxa sekuzaba le ndlela entsha yokuthi abantu bephile kumbe ikhokhonokho abakutshoyo nge-great reset sekumele kuntshintshwe njengobana wonke umuntu ole desk job esesebenza ngkhaya since they can. Abantwana labo
lona udaba lokuthi izikolo zivalwe abantwana bayofunda ezindlini ulubona kuludaba olunjani kakhulu nxa sikhangele igciwane elitsha leli elithiwa yi-Omicron okuthiwa limemetheka kalula, yinto emele yenzakale yini ngalesi sikhathi?
Abantwana bona ngendlela thina esesijayele ukubana imfundo ihamba njani kuzaba nzima ukuthi befunde ngekhaya bethole ama-benefits wonke our education as we know it in our economic dispensation the world over. Abantwana abantu nje in general are used to behaving and acting the way that they are trained in the school systems. Kukhona ngapha where people are doing homeschooling. Lokhu ukuthi abantwana befunde bengkhaya kuyabe sekufana nalabo homeschooling a lot. As a parent mina I know the burden that it puts on the parent to monitor and care for the child out and make sure ukuthi they are understanding and ukuba they are paying attention konke lokho abantwana labo ngiyathemba bazajayela kodwa hayi kuzaba indlela entsha mina mbona ngani akumelanga ukuthi abantwana beke lobi ubuye esikolo kusho ukuthi kuyamele sisivumelane lokuthi amabhora wonke akhansilwe ama-stadium ama-concert kusho ukuthi sekuvalwa sesihlala sigcine emabhokisini ezindlini umnumzana mkhululi ntabambi isizalwane sezimbabwe esihlala ngapha kwele melika isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela izakhamizi zelubane ziveza ukukhathazeka okukhulu ngokuthunyelwa kwababalisi abangazi ulimi lwesindebele ukuzofundisa ezikolo zakulesi sigaba befundisa izifundo zeprimary silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com